Abantu beZimbabwe ngo May 2013 bavota ku referendum befaka isekelo sombuso esitsha i-new constitution. Lo mbuso uthi wona ku section 276 isekelo sombuso leso ukuthi ama local authority ucreate into esithi devolution and then upha ama local authorities okungamadolobha lezabelo zemaphandleni amandla okuthi okwenzakala kulezo ndawo kube yibo abaphathayo. So uhulumende esithi central government kunezinto angafuzanga azenze ezenziwa yi-local authority like ukuphathwa kwamadolobho. Bese sibuya ke kulomthetho lwesithi Urban Councils Act oyiwo umthetho osetshenziswayo ukuphatha amadolobho ngama-local authorities in urban centers. Lowo mthetho usobala ukuthi lokho okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni. Ukutshintshwa kwamabizo amadolobha kwenziwa ngama-local yiwo alomlando, yiwo alamandla okuthi nxa kuthe kwenziwa idorobho kwakhiwa kwafakwa imigwaqo kwenziwa amasebhabhu abe yiwo azanika lawo masebhabhu lemigwaqo amabizo. Asonto eyenziwa nguhulumende le yenziwa ngama-local authorities.
Amadolobho alelungelo bani lokuthi angaguqula khona?
Kufuze ukuthi ahambe emthethweni e-High Court ayetshaya i-review application kwesule lokho ngoba okwenziwe akukho emthethweni. Ikhabhinethi vele kayilawo amandla okuthi yenze khona kokwenzileyo.
Ye, okwamanje-ke sithathe ubaba uJoseph Juma webandla le-ZANU-P F.
Mina bona ngaso isikhathi sokuthi sisebenza kusikhangelanayo lokuguqulana kwakwamabizo emigwaqo lani lani akuqakathekanga khona kwayo. Into eqakathekileyo kanti ukuthi yikuthi bona sikhangele into bona sizibhedlela sikanye kuselela njani ekusileni hospital leyathi ikhona ngobaba unkomo sizayivela njani imigwaqo naleyo sigcwele amaphodolo nalawa sizagqiba njani. Kulabanye abantu abasebenza lo-president kodwa besengiyinto bezenzela ekuceleni and unfortunately kubisela isinqumo lezizini ka-president emuva. Lokhu kufuna ukuthi sisobala sibili ukuthi indoda lana iyazama ngamandla onke igijimiye liyele kathesi ukhangela lapho ezithama ngaphuma esithi zami kuyakhankasa ukuthi nadinga i-investment for iZimbabwe abantu basala bechaya lapha ngamapholisa. Kuze ukuthi kanti kwaye kusenzakala nxa ephumile kuphela nxa ekhona wasezuke ukuthi kwenzakeni. So kuhle kubona kulabanye abantu abasebenza kuhulumende abavele bejonge ukubuyisela into leyo emuva umeka fit into leyo ayisebenzi ayisucceed and most of them are civil servants. Kuhamba kuza sizohluleka ukulungisa ilizwe lethu ngenxa yezinto ezibolileyo lapho kuzenza lepho ukujikela upresidenti emadanini a-unnecessary.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke Golide. Silobaba umsomi umsomi Mlilo.
Uhulumende kumbe ngithi umongameli ngapha eceleni lakithi ngapha ake mukele ikuhle ibandla zakhe zisangcolile okuthi ngakwaqhuba inhlelo leziyana zokuxolelana okwenzakalayo umbhuqazi lwana bona phela lokho kungakacedwa lokuya kodwa kathesi uma sokuthiwa sokufaka amabizo ezi-3 lezi ambona ngathi akuqakathekanga okumele sibili kukhulunywe ngakho akwenziwa kukhangelewa into ezivele ziseceleni esingasincedi ngalutho. So asizamele ukuthi uhulumende wethu kakhulu asincedise akhangele into ezihlupha abantu kakhulu ayekele lokho kunye uvele ngakuze kusincede ngalutho lokho kukhulunywa ngamabizo ukuthi i-streetless lisingebizo leli hhayi kanakulethi letafuleni.